Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 Mpandula 2023 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
The second day of the Second Republic must therefore reflect our determination to leapfrog the socio-economic development, modernization and industrialization of our country through high impact results.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhetho solwedlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhubeke inhlelo zentuthuko.
Umkhethile ubaba ukuthi abe ngomunye wamaqhawe ngemsebenzi yakhe ayiyesileyo. Kodwa mina ke ngifuna ukuchaza ukuthi ubaba ubali ngaJoshua Thele esingaye lapha, wazalelwa ePhilabusi, ezalwa uThele uMabunda Malinga Ndlovu, ezalwa intombi yakomkhulu Ntombi.
Izakhamizi zakobulawayo namhla bezithe gwaqa ngobuningi yeamphitheatre kobulawayo enkonzweni yokuvalelisa umoya umnumzana Joshua Malinga. Akhala ngokuthi asethwele amagabha avuzayo amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngokuhlukunyezwa lokubotshwa mahlayana ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhetho solwedlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhube inhlelo ezijiyeneyo ezingathuthukisa impilo kaZulu. Umlondo lozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule amazwi la namhla eHarare emhlanganweni omkhulu wezisebenzi zikahulumende ezigoqela abaphathi ntambo benhlangothi ezijiyeneyo labasekeli babo. Uthe kuqakathekile ukuba abantu benanzelele ukuthi ukhetho olwenziwa ngoncwabakazi solwedlule, njalo uthole usekelo olukhulu olwenze wanqoba ngoba eqhuba inhlelo zikaZulu. Utshele abaphathi ntambo benhlangothi zikahulumende ukuba sekuyisikhathi sokusebenzela uZulu, hatshi izifiso zabo.
The second term of the Second Republic must therefore reflect our determination to leapfrog the socio-economic development, modernization and industrialization of our country through high impact results.
Uphinde waqongozela ukuba kumele kusetshenzwe ukuqinileyo lanxa kunzima ngoba inkokheli yeZANU-PF yafakelwa izijezo zomnotho ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wathi uzazama ngamandla onke ukuthi aphutshe kahle umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leGwayishangani kanye lokuthi kulungiswe umngcele weBait Bridge lowechirundu lezinye indawo. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uhulumende kaMnangagwa udlala ingqondo zabantu.
Kuyihlekisa Mahlabezulu ukuzwa ubaba Mnangagwa esithi cabinet yakhe izaba yisichaka zabantu, izasebenzela abantu. Hayi, lapho umbaba uphosisile, asivumelani lakho. Sibona ungani ikhabhinethi le engazakibe khona ngesikhiwa bathi is very weak.
Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi ubukhokheli bukaMnangagwa akabuveli kuZulu, ngakho ke akulanhlelo ezikhanyayo ezizathakazelelwa nguZulu.
Ezisebenzela abantu zinkokheli ezivele ebantwini, inkokheli ezaziyo ukuthi amandla abalawo abuya ebantwini. Iningi labantu abakukhabhinethi kaMnangagwa, layo uMnangagwa wakho waliwa ngabantu ababavotelanga.
Kodwa owalelwa impi yenkululeko ekuviyole Zipra umnumzana Ethan Matibela uthi ulethemba ukuba uhulumende kaMnangagwa uzasebenzela uzulu
njengama veterans sokumele lati sifakwe kuma decision level ngoba silayo lati imicabango engancedisa ukuthi uhulumende a implement i development so sesifuna lati ukuthi sibe involved
osakhulayo umnumzane Thabani Dube uthi ulethemba ukuba uhulumende uzalungisa indubo ezibhekane labatsha
sicela uhulumende asincede ngimsebenzi imsebenzi ayitholakala siyabona ama company amaningi avaliwe njengokubulawayo ngale i-download uvalile ares akusebenzeki sithona sisemabrijini vela kutholakala ukusebenzi
umnangagwa usanda kunqoba kukhetho olwempumela ephikiswa ngamabandla agoqela LCCC athi kaluqhutshwa ngemfanelo inhlanganiso yezimbalwa ezigoqela e-Southern African Development Committee SADC, African Union AU, le-European Union EU zathi ukhetho olwaqhutshwa kwele Zimbabwe kalwenziwanga ngemfanelo ngimele i-Studio 7 iseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Izakamizi zakobulawayo namhlabe zithe gwaqa ngobuningi yamtheatre kobulawayo enkonzweni yokuvalelisa umoyi umnumzana Joshua Malinga ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UMalinga wake waba ngumeya wakobulawayo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakhulume kumbuthano bachaze umnumzana Joseph Malinga obekudalelezana uPF Politburo njalo ephila lobugoga njengomuntu osebenzele isizwe okungathandabuzwayo. Bathe lokhu yikho okwenze waphiwa isicoco sekhawe lesizwe. Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube utshele abasesililweni lesi ukuba wephuke inhliziyo ngokwehlele uMalinga.
Nganyanzelela ukuthi wasemisti I tried 5 times to inform the reading at Doja, and I made the conclusion that I want to say that is a phone to say, right in the middle of the night, after the phone, I'm sending kind of a message. Someone sent a message to me as a team, only said not, Umalima is no more.
Omele iwange central edalele parliamente umnumzana Daniel Mulokele utshele iStudio 7 ukuthi uMalinga ulwele abaphila lobugoga labantu bonke kwele Zimbabwe ngendlela ehloniphekayo.
Ube ngumuntu okade kwanisa ukuthini lokho abanengi abangaphiki khona yena befika khona akade bese sabuya khona yena begijimela khona esingathi thina ube nguye ovula indlela. So abantu abanengi abalama disability lapha kobulawayo emathebelele eZimbabwe eAfrika umhlaba wonke jikelele bebele role model enhle ngoba uMalinga.
Unkosikazi Rose Mpofu omele isabelo semathebelele South phansi kohlelo lweproportional representation kudalele parliamente uthi liqhawe lamaqhawe.
Kumele ukwazi ukuthi wakwazi ukuchallenge nawe ungene eparlamente akunani lokuthi ugogekile.
Ngale Politburo kubandla lezana uPF umnumzana Chinga Dube uthi uMalinga ube yindoda emadodeni.
UMalinga yindoda eshiye isifundiso esikhulu ngobe iyakwazi
isikhulumi semuli umnumzana Sibongilizwe Ncube uthi balahlekelwe kakhulu njengomdeni.
Umkhethile kwaba ukuthi abe ngomunye wamaqhawe ngemsebenzi yakhe ayiyesileyo. Kodwa mina ke ngifuna ukuchaza ukuthi ubaba uMalinga Joshua Thele esingaye lapha wazalelwa ePhilabusch ezalwa uThele uMabunda Malinga Ndlovu ezalwa intombi yakomphuli Ncube
uMalinga ubu ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa phose engamachumi ayisithoba mnemibili 79 uchiye umkakhe unkosikazi Ronia Malinga abantwana abalichumi labazukulu. UMalinga ubesengumcebisi kamongameli u-Emerson Dambudzo Mnangagwa. Ngomnyaka ka-1992 nguye owakhokhela umsebenzi wokuthi kuphunywe lomthetho wakuqala okhangela ngabakhubazekileyo. Ubemela abakhubazekileyo edale lephalamende eZimbabwe, ezwekazi le-Afrika lasenhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba i-United Nations. Ukhangelelwe ukubekwa kusasa e-National Heroes Acre. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Akhala ngokuthi yasethwele amagabha avuzayo amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngokuhlukunyezwa langokubotshwa mahlayana ngamapholisa. Omunye wababa uchwe namhlanje ngunkosikazi Fadzai Kadzombe, umsekeli kameya weHarare. Sebefika phose ichumi ababotshiweyo ngamapholisa abakubandla le-CCC abetheswa amacala ahambelana lokhetho oluqutshwe ngoNcwabakazi. Kubika uGibbs Dube.
Unkosikazi Kadzombe owetheswa icala lokutshaya ilunga le-ZANU-PF ngesikhathi sokhetho ubotshwe namhla njalo ukhangelelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kusasa. Amagqwetha akhe athi uyaliphika icala aletheswayo. Amanye amalunga ebandla le-CCC asanda kubotshwa ngumnumzana Patrick Cheza labanye bakhe abane eGoromonzi, umnumzana Givemo Maroba ohlala eseke labathathu abetheswa amacala okhahlameza amalunga ebandla elibusayo ngesikhathi sokhetho. Kulabanye njalo eHarare abagoqela uCouncillor Clyde Mashojera loDavid Jasop abavalelwe enkambeni yamapholisa okuthiwa babefuna ukubulala ilunga lebandla leZANU-PF ngesikhathi sokhetho. Kube labanye njalo abasanda kubotshwa umnumzana uStalosisi Ziba, unkosazana Maureen Katemaunga, amalunga ebandla leli esabelweni seMathebeleni South lezinye indawo. Ibandla le-CCC lithi abantu bonke laba babotshelwa ize. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi basahlolisisa amacala etheswa abantu laba. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamapholisa lebandla le-ZANU-PF.
Siyakhuluma nje iqiniso ukuthi hayi ukhetho luhambanga kuhle, kuningi okwaphambanisekayo ukhetho olwenziwayo okwabangela ukuthi ukhetho lwangikhona lungatshengisi impumela yeqiniso yokuthi abantu beZimbabwe ngempela bakhetha ubani. Ngalokho thina sithi ndawonye leSADC lezinye inhlanganiso ezazihlolisisa uhlelo ukhetho lolo, sithi thina kufuze ubaba uMnangagwa abuye ahlale etafuleni lathi sikhulumisane ngodaba lokuhlela ukuthi kube lokhetho olutsha oluzahamba kuhle oluzakhupha umkhokheli onguye ofunwa ngabantu beZimbabwe. Kodwa ukuthi lokhu kwenzakale, inhlanganiso njengabo Zeki kufuze zidilizwe, kubunjwe inhlanganiso entsha ezamaneja ama-elections eZimbabwe isebenza ndawonye leSADC lezinye inhlanganiso ezabe zivela kwamanye amazwe ukuze ukhetho luhambe kuhle. Njengokwenzakala ngo-1980 kusenziwa ukhetho, kwabuya inhlanganiso ezitshiyeneyo ezazisupervisa lokuhlela ukhetho ukuthi luhambe kuhle. Ikwesifunda kwenzakale ke eZimbabwe ezinyangeni ezilandelayo ezilutshwane ezilandelayo. Sithi thina abantu beZimbabwe bengalahli ithemba, bengethuselwa, bengesabi, bengabe lodlakela, kodwa beme ndawonye baqine babe le focus bedemand ukuthi kube lokhetho olutsha oluza kukhupha umkhokheli wabo abamfunayo uadvocate ubaba uNelson Chamisa.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezombusazwe okuhlanganiswa yeCommon Market for Liberal Solutions uthi awuqedakali okwenziwa ngamapholisa lebandla elibusayo.
Phela yena umongameli u-Emerson Mnangagwa uthi yena njengoba sebenqobile usebiza abanqotshiweyo ukuthi bezosebenza bonke. Bengasebenza njani ngapha behlukuluzwa? Sokutshengisela ukuthi ingxenye kulokwesaba okwethuka okuthize, ngingazi ukuthi kuthiwa khona i-TCCC sebe khuluma ngokuthi kuzaba lolunye ikhetho eluyabe luncediswa yi-SADC. Angiboni ukuthi kuzakwenzakala kunjalo, ngoba siyazi phela ukuthi i-SADC ibuswa ngomongameli abaningi esingathi basekela yena u-Emmerson Mnangagwa. Ye, kungenzeka into yonke ile ndlela yokuqala, kodwa kungaba nje kuqondane lohulumende ombamaniswa i-GNU a-olunyikhetho angikholwa. Ya, umumuka umanga kuhle bayahlukuluzwa, bayakhalakhala, sokumele uZulu abamele lapho.
Umnumzana Witness Dube okubandla le-ZANU-PF okhuluma ezimele uthi ibandla le-CCC seliphelelwe umphako.
Njengomngani wenu lina baphathi baphephethi bendaba, into engalitshela yona ukuthi akusilo qiniso ukuthi amalunga e-opposition bayahlukuluzwa. Sibonile isikhulumeli se-CCC ubaba uMkhwananzi obedingakala ngoba akazange aye e-court ngelanga okwakumele ahambe khona, wathola i-warrant of arrest. Umthetho weZimbabwe nomthetho wa noma yiliphi ilizwe, nxa kumele uye kumantshi uyisibotshwa, ungayekela ukuya khona ungaphi isizathu, uyanikwa i-warrant of arrest elamandla okuthi mhlawumbe isingakukhiphela ibheyili oyabukiyo ngaphandle nxa ungafika uchasise ngokugcweleyo ukuthi kungani wehluleka ukubuya emthethwandaba ngalelo langa. So asiyonto entsha, i-opposition yakwenza suku zonke ukuthi kungcoliswe ilizwe, kungcoliswe uhulumeni.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho kumele luphindwe ngoba olwaqhutshwa ngoNcwabakazi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland, ngingu-Gibbs Dube.
Amalunga edale lePhalamende namhlanje yahlangene kobulawayo ihlaziya ngokuphathelane lokusebenza kwadala leli. Lomhlangano ukhangela okwenziwe yileli dale eminyakeni emihlanu edluleyo, lokuthi eminyakeni emihlanu elandelayo kuzalethwa ngokuqokobani ekusebenzeni kwaleli dale. Udaba lolu seluphiwa ngu-Anastasia Ndlovu.
Lumhlangano wezifundo ubukhokhelwa ngumlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda, yena uchasisa kabanzi ngenjongo yohlelo lwabo lolu.
We were looking at the current parliamentary strategic plan 2019 to 2023, covering a period of 5 years, and we're looking at the key result areas of the strategic plan to see how best we can improve as we craft the next strategic plan of parliament.
Eqhubekela phambili ethi ekuphawuleni kwabo bazananzelela labantu abakhubazekileyo.
We expect the strategic institutional plan to be more impressive in its intention, to be inclusive in terms of all corners of Zimbabwe, as well as the peoples of Zimbabwe, including people with disabilities.
Umdenda uchaze ukuba lo ngumnyaka wakhe wokugcina esebenza edale lePhalamende.
Should be my final lap before I sit down and rest and perhaps enjoy life. How I'm going to enjoy life, don't ask me. But I want to enjoy life. Not that I'm not enjoying life now. Now it has been and it will be tumultuous as we strive together to make our parliament a world-class parliament that is people-driven.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Benny Moyo uchasisa okungabe kuhloswe lidale lePhalamende eliqhube umhlangano lo kobulawayo.
Siyezwa kuba Mdenda
ukuthi term yakhe yokugcina le ngokubona kwami kuyinto enhle leyo umkhokheli kuthiwa ngesindebele usina udedelwana uyabona usefike ekuphethelweni we-term of office yakhe uyachiya kuhle siyambongela siyamtshayela ihlombe
abangene umhlangano lo bagoqela amalunga edale lephalamende asanda kukhethwa nguzulu kukhetho oluqhutshwe ngoncwabakazi ngimele umsakazo we-studio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Bahlaba omkhulu umkhosi abebandla eliphikisayo LCCC besithi lokhu beqhubeka bebotshwa mahlayana amanye amalunga alo. Ukuhlaziya lolu daba lomumo nje oselizweni jikelele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxele lomnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo walebandla eMathabeleland South. Umnumzana Umoyo uxoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owaye kubandla le-MTCT kodwa okwamanje osekubandla le-ZANU PF.
Umuntu nxa kuthiwa ubotshiwe dadewethu umthetho weZimbabwe uthi uyabe ungalacala uze uye kumantshi uze uyogwetshwa kulapho okuzathiwa ulecala khona. So abantu nxa besetheswa amacala njengosithatha umzekeliso kababa uMkhwanazi lapho amapolisa athi khona ayamdinga ngokuthi wake wabalekela elinye icala. Yena kunokuthi abe sesiye emapholiseni mhlawumbe lamaloya yakhe ukuthi le warrant of arrest elithingi layo maybe ngangigula lelo langa ekho ngingabuyanga ecourt kumbe lelo langa ngangifelwe ngasesehluleka ukubuya ecourt. Yena ahle atshaya gadi ibhasi aye kwamanye amazwe abe sesiyakhuluma ngokuthi uyahlukuluzwa. So umuntu usezayekela ukubotshwa yini ngokuthi uku-opposition umthetho ufaka abantu bonke ngokufananayo ayelingena. Mina nginjengisa ku-opposition kwelelanga ngaye ngaphuza ecourt. Ngikubheyili ngagcina ngingenile phakathi ngaqedisa ukuthi sicala lami sengiphakathi ngeke ngithi lokho kwayenzwa ngoba kakikuopposition kwenziwa ukuthi ngaphuza ukuya ecourt ibani. So okuningi okwenzakalayo nje kuyabe kudingwa ukuthi kungcoliswe ingikhaya ngoba kuthatshiswa abathizeni abangaphandle abaye babafuna ukuthi bathole indlela zokungena eZimbabwe ngokukhuluma ngendaba zama-human rights. Siyakubona kuyenzakala kwenzakala kubo Libya siyakubona kwenzakala kuba Afghanistan kodwa la manje indaba zakhona nxa sezibuyela uthonto kwakungela bufakazi kodwa yibo khona lukhetho kuba America sakubona kusenzakala ngesikhathi seTrump.
Ingqobe isikuwe mnumzana Moyo
umhlaba ukhangela umhlaba ubhekile ukushukuluzwa kakhulu kwamalunga ethu kuyinto eyenziwa ngabomo ukubana bekwazi ukuthi baluzile election. Thina sihlala emakhaya siyakubona ukuhlukuluzwa sikukhangele ilunga lethu elinye libe libotshiwe nje ngalifika kuthiwa kalila cala. Ngingabe utsho mina ukuthi nginje nami nginje ngomunye wakhona okuthiwa khona ngokhetho sathathela abantu bezalo PF amaphepha abo angasiwo maphepha angabo kanti kungamaphepha bebhala amabizo abantu befuna abantu badlulekile besiyavota okungekho emthethweni. Isadaki libandla iZimbabwe iphathi kwayele signature ethi khona basebenzisana ndawonye kumakhetho azayo wonke. Ngasinanzelela ama-constitution yeZimbabwe kanye le-SADC kiye kubana ukhetho kumele kube ngolukhululekileyo kodwa namhlanje uyemba phansi ngibe sesitsho mina ukuthi kudumbe indlala yabafowethu into ekhulumayo yonke iyangimangaza ngoba ukhetho lolu lingananzelela akula muntu ongaziyo ukuthi lukhetho olutshontshiweyo.
Yebo sezwa uyahleka lapha umnumzana Dube kungabe kuyikuyini umnumzana Dube
sifanana lo mama lwana ukuthi umntwana akasikwe phakathi laba bathi umntwana akasikwe phakathi bayakwazi mhlophe uyenza ngabomo nje ubaba umoya uyakwazi ukuthi akuzake kwenzeki ukuthi lizwe lilemthetho yalo lilama organs alo afana labo zeki kube sokuthiwa enye organ kwelinye ilizwe kwenye indawo izabuya izokwenza ukhetho kodwa into abayikhulumayo befuna ukungcolisa ilizwe leZimbabwe ukwenzela ukuthi kuthiwe iZimbabwe into azihambi kuhle ukwenzela ukuthi kungabi le investment ukwenzela ukuthi abantu bangatholi ukuthi baphile kuhle elizweni labo lokuzalwa kwabo. Thina sithi lizwe kaliyakhwe
ngabande kazibalo njalo ungathi uyakhuluma khonoko kuyikuthi wasuka ku opposition waye bandlela libusayo ngobulibona ukuthi yilo lo dibandlela lomgogodla elilomsoco elilenhliziyo ekhalela ukuthi ngabantu bayaphumelela izweni labo so kuthiwa ulambile uyabazwa bethethisa abantu besithi abantu baza votela chicken it xa lithwala abantu uyazwa kuthiwa hey abantu kunje kunje ubusibona ukuthi umuntu nje abamazi yikho bezahlala mthuku zonke nxa kuphuma impumela zokhetho bemangala bagcine sebeqalisa ukusithethisa njengoba enthuka nje kadesu babesithi hayi yindlala kodwa ubemphila laye sisebenza kwesike sasebenza futhi sonke nxa sengaba personal sike sasebenza sonke sibili ubaba umo uyakwazi ukuthi ngumuntu okhutheleyo okwazi ozisebenzelayo oziphilelayo
ukuthi ngimvalelise kahle umfowethu okumthela ukuthi abantu bezimbabwe bakhulumile bavotile bavotela i-opposition yona leyo i-CC bavotile kakhulu bakhulumile ilizwe lizalungiswa njengoba ikhotho yakhiwa
ngabaningi labona abalutshwane uright konoko asihambeni ngabo
lapho sizwe umnumzana Solani nje emnyama moyo omgcini sihlalo we-CCC eMathabeleland South exoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla le-MTCT kodwa osoyiqela ngale kuzanu PF belosandekile emhlanga we-Studio 7. UZulu weZimbabwe ukhala ngokucitshwa amahlayana kwamandla kagetsi osokuyimvama kulezi nsuku lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebetshela abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho ukuthi udubo lwamagetsi soluzaba yimbali yayizolo. Inkampani yezesayithi udubo lolu lubangelwa ukuthi kulesitiji esiphehla amagetsi esifileyo ewange esisalungiswa. Undungameli Nkomo uxoxe lolwela amalungelo oluntu nomzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuzahambe. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo. Ngikhuluma nje lamhlanje eluveve kwabalanda avuke ngekho. Ngikhuluma nje enkulumane ntambama abe ngekho. Indawo ezijeneyo suka uzuzofika kubomagwegwe bekungalamagetsi. Okutsho ukuthi ubaba lo wayekhankasa wayedinga nje ivoti eyokhetho kodwa ekwazi ukuthi hayi abasoze bekwenze ngokupheleleyo. Abantu bagadiswa indiza yamahlanga kuliqiniso khonokho. Emnothweni kankhulwa vele ukuthi basakhumbula ukuthi bona basezikhundleni ukuthi bethuthukise ilizwe kwezomnotho. Mbona ngazathi baca abantu basezikhundleni ukuthi bethole izimota, bedrive imota ezinkulu, bephile impilo emnandi, bethatha abantu ababo bebafaka ezikhundleni, bethatha ilizwe benze into yabo. Yike ngicabanga ukuthi yikho sokusemakhanda abo ngoba uma ilizwe amagetsi etshona engekho kutho ukuthi lo mnotho welizwe kawusoze uthuthuke ngoba umnotho welizwe wonke uhamba ngamagetsi.
Udaba lomnotho okhuluma ngalo yebo abantu abaningi bayahlupheka bayakhala bathi hayi impilo inzima izinto kazimanga kuhle. Alubana uthe wamcebisa uhulumende engaluphatha njani ukuze impilo zabantu zithuthuke umnotho uthuthuke kanti lo daba lwamagesi lalo lungalungisiswa njani?
Ucebisa abantu abalendlebe zokuzwa laba abakuzwisisayo ukuthi kufuze bezinothise. Kodwa singakutsho ukuthi abantu abafuzanga behlale emnyameni akube lamagetsi ukuze umnotho welizwe uphakame. Bekele ukuzicabangela bafakwe ezihlalweni ukuthi bethuthukise impilo yabantu kumbeni bazifake ezihlalweni besithi bayasebenzela abantu abakwenza.
Mnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebhethu likaZulu. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzene bomama sixoxa labesifazane ngokuza kwenzakala elizweni kusimo esikhona manje ngemva kokugcotshwa kwabaphathintambo bakahulumende lapho kulenani eliphansi kakhulu labesifazane. singekehlukana nesihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho solwedlule eZimbabwe, ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi ilizwe liqhube inhlelo zentuthuko. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Praxitis Jeremiah,
ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.